Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Vunga njani zibukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 21 kwenkwezi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uZulu uqhubeka esola uhulumende ngokuvota kumanyano United Nations esala kwamukela iziqondiso eziphathelane lokulondolozwa kwamalungelo kaZulu kanye lokuvikela imbhuqazwe efana lowegogurawundi.
Limqoka leli libekwa nguGeorge Charamba ukuthi indaba le ye-resolution le iyabe le hidden agenda.
Ibandla leZaphu lithi unobhala jikelele walo uDr. Strike Mkandla lendodana kamuyi umnumzana Joshua Mkhabu Konkomo, umnumzana Sibangilizwe Nkomo, labanye bazancintisana kukhetho lokudinga umkhokheli webandla leZaphu ngoNcwabakazi kuwonalo umnyaka.
Ikhona ngiphakathi kuRef ngicele ngabanye ikakhulu abatsha.
Izikliwi zobulembu ama-hackers asebambe uhulumende welemelika ngekhola.
Izikliwi lezi sezihluphile kakhulu and I think sokuludaba igovernment layo uhulumende we-America layo seyikhangelisisa kakhulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Zulu uqhubeka esola uhulumende ngokuvota kumanyano United Nations esala kwamukela iziqondiso eziphathelane lokulondolozwa kwamalungelo kaZulu lokwenqabela ukubulawa kwabantu mahlayana ngokwemihlobo amacala ezimpi kanye lokuvikela imbhuqazwe efana lowegugurawundi. IZimbabwe ibe ngenye yamazwe alichumi lanhlanu agoqela ele North Korea, Russia, China, Eritrea, Syria lamanye ale ukwamukela lezi ziqondiso. Isikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana George Charamba uthi uhulumende wale ukuvotela iziqondiso lezi ngoba ekwazi ukuthi amazwe afana lelemelika afuna ukuzisebenzisa ukugenqula abanye ohulumende njengalokho okwenzakala kwele Libya kuze kususwe umuyi umnumzana Muammar Gaddafi embusweni. Kodwa iningi lithi isizathu esimqoka ngesokuthi uhulumende wesaba nje kuphela ukuthi engagcina efakwa icala ngodaba lwegugurawundi kumanyano we-United Nations. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lelunga lezanu PF umnumzana Believe Gawule yena othi lokho akusilo qiniso.
Limqoka leli libekwa nguGeorge Charamba ukuthi indaba le ye-resolution le iyabe le hidden agenda isikhali abafuna ukuthi basisebenzise laba abacindezeli. Khangela into eyenzakala kubo Libya, ukhangela into eyenzakala kubo Iraq, ubusuhlanganisa ukuthi ungikhangele Iraq kwathi sokuqediwe ukuthi sebelokuzile bathi bena babe ngalokuzanga kuhle kwakungabonwanga kuhle ye ukuthi akulama babefuna ioil ye Iraq le Libya babefuna futhi ioil ye Libya lana amamenemene lana ayefuna ioil ye Libya. So ungakangela khona phakathi sinqabe ufuna ukugenqula noma ngophukulumende khona okuyi resolution khona okuyabe bayokuyilokuzeni kwakona bayakusebenzisa begenqula belenjongo zabo ezicachileyo abazisebenzisayo ukuthi bethi laba bantu mana singenela lapha lelungelo loluntu lani sokuphambanisekile. Hey, wathi no site wathi abantu babulewe banjani njani konke bese bengena ke badinga indlela zokuthi bafinyelele ekufezeni izinto zabo zokuganga abafuna ukuthi bazenze ikakhulu abantu kuhle kakhulu abantu balimuke ngoba bengasetshenziswa yilabo abantu balama agenda zabo angcolileyo ababesilwa. Mina Nkomo ngihlala ngikhuluma ngizithi mina laba bantu ngabagangela ukwenza kwabo ngesikhathi esedlule sombhuqazi wabethuli betezwi besithi bencoma umgabe kakhulu ngezinto zonke ezazenzakala. Kodwa namhlanje inxa yokuthi abantu bale interest kakhulu endaweni yokuthi umkhono mubanjwe yibo umhlaba banjwe yibo kuphela yikho abakukhangeleyo kuphela.
Bakhona abathi uhulumende wesaba ukuthi mhlawumbe ngagcina la engena emanyaleni ngodaba lwegugurawundi ku-United Nations.
Hayi cha, akunjalo udaba lokugrawundi lolu asodaba olufihlwayo udaba luyaziwa olusegcekeni yikho uhulumende weZimbabwe kade sisita kukhuliswane ngalo yikho kade sekulungiselelwa kusenzwa imisebenzi eminye abanye abantu babelukuze babelele endaweni ezinye ezithile abantu izihloko zabo sezincedisana lezi inhlanganiso ezibancedisayo ukuthi babekwe lapho abafuna khona bona abanikazi babo akusento ifihlwayo le kanti kodwa ungathi ungakhangela namhlanje kanti bona bo abakhuluma ngakhonoko namhlanje babengaphi ngesikhathi sombhuqazwe babethuleleni babengakhulumi ngesikhathi sombhuqazwe bona ababakhona ngale abayiba sebekhaya abathi iZimbabwe ngayesabela khonoko bona abaphela amakhiwa ama-America labo-Britain yomele ngaleso sikhathi bakusole kakhulu khonoko kodwa ke ngaleso sikhathi hayi into zonke zaziright kibo ngoba umkhono mawusezandleni zabo ilendi yayisezandleni zabo kuthe ngemva kokuthi sebephunyukwe ngumhlabathi baqasha ukuzisola ukuthi hayi ngalibana sikhangele lokhu hayi kwasho kwedlule lokhwana kodwa lokhu sokuqondana labantu beZimbabwe kwe-United Nations lokhu into eyadlula imele abaZimbabweans befaka amakhanda ndawonye bayilungise bavale i-chapter leya babadlule baye phambili ngoba into leyi imele ilungiswe ukuthi izizukulu lezizukulwane lezizukulwane zincazi ziyikhangela ziyibone ukuthi yalungiswa kuhle ilizwe liqhubekele phambili akula nto emele ingakhangela konke kumele kulungiswe kuhle ngikoda kulungiswa amaZimbabweans aso issue ye-United Nations le yini issue yamaZimbabweans ukuthi amaZimbabweans bakuzwisisa ukuthi kwawonakala
umnumzana Believe Gawule ngwebandla lezanu PF ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwobulawayo lokhu sikudaba lunye siphinde saxoxa lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya ngodaba lunye
into ekhona okumele ukuthi sikhumbule ukuthi angiboni ukuthi uhulumende wezanu engakwemukela ukuthi asekele isinqumo sonesu ebesithathwa yi-United Nations inkomo ngamzala umuntu ngoba uhulumendelo bayakwazi mhlophe ukuthi uma bengakwemukela khonokho obekufuna yi-United Nations bayazibopha bona ngkwabo ngoba amacala abawenze emathebelelendi makhulu kakhulu njalo kabafisi ukuthi icala labo lokubulala abantu bemathebelelendi ukuthi umhlaba wonke jikelele ubekwazi ukuthi njalo ukwamukele ukuthi eZimbabwe kwaba le-genocide yinto abazama ukuyibalekela ngakho ke angiboni ukuthi eqinisweni ngabantu abangazibopha bona ngokwabo ngoba bayakubona ukuthi ukwemukela isinqumo se-United Nations lesi kutsho ukuthi labo ngabantu osokuzamela ukuthi ke kuhlolisiswe ukuthi into abasenza yona uchuku abasenza lona emathebelelendi kambe kwakutheni njalo sasoneni ngibona sengathi indikimba yendaba ikhona apho mfowethu ngoba abantu laba basenzele phansi kakhulu uyazi basibulele ngezikhali ngikhuluma ngembhobho bazosibulala mfoka Gandhi biologically uzakhumbula ukuthi kulesikhathi kusanda kungena igcikwane le-AIDS abantu uhulumende nalo bebesithi bengakutesta endaweni zemashonaland bengakufica ukuthi ungumuntu olomkhuhlane bebekutransfer uya chief family yakho emashonaland bayakutransfer ubuye kobulawayo
sike sezwa onobhala obona ngezokuqondiswa kwembiko kuhofisi kahulumende umnumzana George Jaramba esithi yena okubangele ukuthi ilizwe leZimbabwe lingasayini isivumelane lesi ukuthi kukhona okunye uhulumende angavumelani lakho uthini wena ngalokho
kodwa ke into ekhona esobala ukuthi uJaramba usengezimithiyo iqiniso yalazi ukuthi nxa bengasayina bayazibopha bona ngokwabo asikho esinye isizathu Gandhi esedlula khonapho ngoba kabafuni ukuthi indaba yeGugurawundi yonale ukuthi i-United Nations iyemukile njalo irekhodwe phansi kumbali as i-genocide yinto abayibalekelayo yonale so ezinye izizathu lezi uJaramba ngaba lazo kazibeke obale egcikeni sizazingenela sinye ngasinye sizihluze sibone ukuthi kambe into yakhe lomswane yini but okusobala ukuthi hayi usengezimithiyo nje umhobholo nje lo mfoka Gandhi akwakula lutho izizathu izozona ezozokuthi bayesaba into abayenza egugurawundi ukuthi ilabo bazazibopha
Umnumzana Mkondobanzi Magonya ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esebhilitane. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu ababili ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awethulwe izolo. Lolu gatsha luthi ababili laba omunye ngowesigaba se-Midlands lowesigaba seMaswingo. Kubikwa kulabantu abangamachumi amabili lantathu 23 ababanjwe igciwane le-coronavirus ngemva kokuhlolwa kwabantu abedlula inkulungwane ezimbili 2,134. Abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 kumanani ayizolo bafika phose inkulungwane ezilitshumi 9,740. Ibandla lezaphu lithi unobhala jikelele walo uDr. Strike Mkandla kunye lendodana kamuyi uDokotela Joshua Nkomo ngabanye abakhangelele ukuncintisa kusikhundla sokudinga ozakhokhela ibandla lezaphu emhlanganweni weCongress okhangelelwe uqutshwa ngenyanga kaNcwabakazi kuwonalo umnyaka. UDr. Mkandla oleminyaka engamachumi ayisikhombisa yokuzalwa 70 years ubikwa isithi ibandla leli lidinga ubukhokheli obuqotho, hatshi abantu abazathembisa abangasoze bakufeze. Abanye njalo abancintisa kule sesikhundla esathiwa ngumnumzana Dumiso Dabengwa owabhubha ngomnyaka ka-2019 ngumnumzana Bernard Magugu kanye lomnumzana Mark Mubayiwa. Umnumzana Magugu oleminyaka engamachumi amane lanhlanu okuzalwa 45 utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi ubukhokheli bentsha bungaliqinisa ibandla lezaphu linqobe kukhetho.
Ikhona ngiphakathi kurefu ngicele ngabanye ikakhulu abatsha and some people from other provinces ukuthi khona ngithi check up this post. I'm sure abantu laba bengicela bebona ukuthi ngisebenze njani, njalo kade bebona maybe i-brighter future when a young leader comes in and took over i-presidential post ever.
Kodwa siyananzelela ukuthi uncintisa la sebekhulile njalo abalwa kumbi yenkululeko, boningani abanye bengavuma.
As long as the people have confidence in you, uyabonganelisa ukuthi uthi lead them. Some other countries abatsha you also the charter the way forward. Thina sasekhona ikusasa kumele sizilungisele thina. Abakhokheli bayizolo labo bengangathi bengontanga babona ukuthi sokufanele ukuthi bawuthathe umbuso welizwe leZimbabwe from Rhodesian era Ian Smith bakwenza kwenzakala. Ikakhulu siqathelane lokuthi abadala akade besikhokhela talking about the politics of politics. Thina kathe sesikhuluma ngepolitics of the economy, talking about technology. Ikho lapho siyakhona.
Ungasitshela nje ngamafitshane izikhundla oswake waba lazo.
Ngisebenza kuma civic organization groups afana nalezi rights, the Catholic Commission for Justice and Peace, CCJP. Ngasebenza le 1893 Intolerance Restoration Movement. Ngo-2008 sokulungiselelwa i-pullout ezaphu. I was one of the youngest people who were invited by ama-ex-Zupa combatants engangisebenza labo ukuthi ngibe yi-part of the formation. Ngakho-ke sasengena kuzaphu ngaleso sikhathi and I was responsible of organizing Midlands Province. Phambi kwami engangisebenza labo kwakulelo the late Moses Bata is ex-Zutra lobathakathi ex-Zutra yibo abadala engasebenza labo to establish ama-structures e-Midlands Province. Ngavotelwa ukuba ngu-National People's Council member for Midlands Province kwaze kwafika isikhathi se-last year ngo-2020 lapho ngacelwa ngabadala ukuthi ngingene ku-National Executive ngosecretary wama-elections. Bengukuthi change which was advising the late president Ubaba Dumiso Tabengwa and Izapu at large. Maningi amanye ama-portfolios engiwa-occupy-ileyo ngincedisa lapha njengaku-information and publicity njengaba ku-subcommittee yakhona.
Lona ibandla lezaphu limi ngaphi liqathaniswa lamanye afana labo ZANU-PF labo-MTC? Siyasibona abanye besithi elemthwakazi likhanya likhuthele Republic Party lisenza lokhu lalokhuya.
Yikho sesifuna i-new leadership ethathwe ngoba sikunanzelela ukuthi into yonke lesikhathi sayo abadala bethu bayidlalile indima ukuthi siyithathe izaphu sibeke ezingeni eliphezulu. Sokufuna i-new leadership. This is why lapho sesingenile sayiphosa intonga ezivikaneni. Singangena thina siyithathe ku-leadership and sure izaphu it can actually win ama-elections ngoba sinanzelele ukuthi izaphu is the oldest party kodwa-ke iyazange ingene embusweni.
Lo-ke ngumnumzana Bernard Magugu, omunye oncintisa kukhetho lokudinga umholi webandla lezaphu, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 esejombe.
Lo umsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi ibandla le-ZANU-PF lithanda ukwazisa uZulu ukuthi kunemigila mkhuba ehamba ithembisa abantu amatilakida njengomvuzo wokungena emncintiswaneni befuna nje imali kuphela. Isikhulumeli sebandla le-ZANU-PF umnumzana Simon Khayamoyo utshele iphephandaba le-Herald ukuthi ngamanga aluhlaza joko ukuthi ibandla le-ZANU-PF lilomncintiswano. Iphephandaba le-Chronicle libika ukuba uNoah Makula, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, wahlahlela ngehloka umkakhe uNomzamo Mhlanti, wabulala labantwababo abahlanu, ugwetshelwe ukuhlala ejele okwempilo yakhe kathathu. UMakula uleminyaka yokuzalwa engamachumi amathathu lambili 32. Umkakhe yena wayeleminyaka engamachumi amane lambili 42. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Malen kwi-Studio 7 ngenjani lasakazi ka-Studio 7 konke ngilukumelela ngegama lenkosi uJesu. Hayi, siyabonga lami ngathaba ukungena kwehlelo igama ningomombongeni ngokusebenza ngise-Hagron Tatimphuno Club esikugoldayo. Hayi, lami bengidimbulise ngikabalaleli ku-Studio 7 lani basakazi ka-Studio 7 asizizi izindaba zekhazi nzima kunzima kabi. Asikhathazekile lapho nje singabafana abasakhulayo nokwenzakalayo ekhaya. Kunzima 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 kunzima, sazi ukuthi kuhamba kanjani. Siyinile esikole lapha lamingadinga ntokese ngidinga nje umalume wami ekhaya ngumeja mhlanga emntweni wayezala nabantu bakomajola ngeklabhosi khona. So ngamdinga lapho khona ngabe ngakabelaleli engamdinga kunombolo ezithi la 26715528 39. Ngiyabonga basakazi, nami ngathaba ukungena kuhlelo, libe lesuku elihle. Unkulunkulu alikugcinele ngendlela kahle. Ngiyabonga.
Ya, sabonani 37. Siyabonga indaba zenu ezipha zona ezihle ezinamandla. Ngiyigogoke lapha e-South Africa awulenyana kancane sima selizwe lakithi. Bonke laba abahlamukayo besiya kuZanu, ngiyacabanga ukuthi besaba ukuthi njengoba iZanu kanti ukubisela amayouth nokuthi umnankagwa asabiswe sama obeka qalise ubulala abantu so laba bantu bayazi ukuthi zani iyabulala but ngino ngaleso sikhathi bebona bekuzandla kodwa asiyi ukuthi bahamba ngesizwe zabo zonke kodwa babaleke lulaka ngoba khona ngezikhathi zokuqhampena abantu bebulawa angiboni ukuthi bataba baphendula inqaba ukuthi sibe sithi likhaya izani cha izana sozaba likhaya noma nini sozaba likhaya izani sozaba likhaya izani siyabonga
njani studio 7 vele tantu lapho khayani yelinye ilizwe lisikho ezimakho ngela kunamuthi lolo wani besinye singahlatshwa benjani sazi kumbe sawona sizondelwa sisizwa kuphela izinkulumo kanti wahlala but kuthi vela kunamuthi
linja lingapho kustudio 7 ngocuke ngiseplumtree cela-ke lingifakele izindaba lami ngizwe lama-live show ngiyakukhuta this days angila-radio so lingafaka khona lapha efonini lakho kukuzwa-ke labe ngidlalele i-news ezifana labanye kulezi nsuku ngiyashota sibi
sibonge kustudio 7 siyanithanda nonke basakazi bethu esilethela i-news ezimnandi kangaka yazi i-news ezingasiphazamisiyo yazi i-news ezimnandi yazi-ke sisithola sisezimbabwe sise-south africa ya sisithola sisezimbabwe sisemzansi bakithi ya sanibona nonke omthokazi bonke philani bo kuzalunga ya ngazi ukuthi kuzalunga nini kodwa kuzalunga ye so lapha siyacela lapha siyacela laphana singabantu bakomuke laphana sa-drilla imigodi engu-3 yakheyiswa yonke imigodi le ya ngo-2018 ya manje sesehluleka abantu bakithi uthekwani futhi kabambeki ichebe-chebe enzima ukuthi kuvula amanzi lapha sikwazi ukuthi inkomo zinathe hhayi kuyinkinga bakithi zinkinga sicela isponsa abasponsa abantu bakithi mhlawumbe singakwazi ukuthi sithenge amasola sithenge amajojo sithenge amapayipi sifake laphana izinto zonke zihambe bakithi sizithole nathi sesise ebantwini ya sesishoda kancane sifuna amasola lamapayipi namaphampu namajojo ya sibonge sihlobo ya siyacela ngomusa ya oze sizwela bakithi asisakwazi ngimsebenzi iphelile ebantwaneni asisakwazi ukuncinga abantwana ukuthi bashaye imali izinto zonke sezingale kwezinto zethu sezidura kakhulu okungayenziyo ya uyabe kwazi naye bakithi ukuthi asincedise sizocela ye angithinte ku-079 543 2759 bakithi iyo leyo namba ngibonge hloko zami ngibonge niphephe khona ngapho emelika bakithi Washington DC ya niphephe mbonge phumlani vundla phansi kwababa umasendi komuke bakithi
ya salibonani kustudio 7 linjani basakazi abahle lonke nje nalibingelela ngomusa langothando nyango ngumsenzi omkhulu eliwenza mina ngizathanda ukuthi ngikhulume ngendaba ye yabantu laba kuthiwa sebebaleka emabandleni laphikisayo iZANU-PF bebuyela futhi kuZANU-PF kutshengisa sobala ukuthi laba bantu ababuyeleli ukuthi bafuna ukuyamela isizwe kuZANU-PF kodwa babuyeleli ukuthi bona bayekudla basuthise imuli zabo lezisu zabo okutho ukuthi iZANU-PF asilo bandla lokuthi linganceda uZulu kodwa libandla lokuthi lizincede wena ngokwakho uqobo lwakho lezihlobo zakho bezobunzima esihlangana labo sithwele kanzima kangaka umhlaba wonke ungaka neZANU-PF kube lomunye umuntu ngalesi sikhathi othi usabuyela kuZANU-PF kutho ukuthi kulokunye akubone kukuhle ekutshengisa ukuthi okumsuthisayo akutshengisi ukusebenzela ilizwe njalo khonokho kuyatshengisa ukunika ibandla leli elibusayo amandla ulokho licindezela abantu lisiya phambili ngoba kulabanye abantu ababuka abanye abantu abenza kube elizwe hhayi ngiyabonga msakazi kodwa asiphatheki kuhle ngoduke esilalo esihlangana lale zimbabwe kubangelwa zinkokheli zethu ezifuna ukuthi zona sibe yizo ezisuthayo kambe kunini shiwa sidubeka elizweni lethu nayi ngiyabonga msakazi
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318 ukuze Melika Umumo wokusilela kwamafutha ezimoto usunganeno kulandela ukumiswa kokusebenza kwempompi zamafutha okwenziwa izikliwi zobulembu ama-hackers. Kubikwa sokulodubo lwama-hackers la angena ebulenjini be-internet benhlanganiso ezijiyeneyo. Bathi nxa bengaphiwanga imali bayadala umonakalo ngemininingwane abayabe beyithole emitshineni yamakhompyutha bethusele ngokuyiveza emphakathini. Ngaphandle kwempompi zenkampani ye-Colonial Pipeline, ama-hackers la abikwa eke angena kumankampani achiyeneyo abalisa amapholisa edolobho le-Washington DC. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele esizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, uMnumzana Dan Moyo.
I think also kusenzakala manje noma impompi sezivuliwe ukuthi abantu abaningi basuke baphenika baqala ukuhoda esithi hoarding. Sibona abaningi behamba lezigubhu lapho lamatanka bese gcwalisa, so I think lokho ucreate i shortage, and therefore I think also ama gas station amaningi singathi ama garage amaningi ebengaselayo ibengaselawo amafutha, so i shortage isukele lapho futhi ngoba since impompi sezivuliwe kusazomela ukuthi transport from kuma main terminals asiwe emagarajini. Sizwile ukuthi kule shortage futhi German transporters abayona abalayitsha amafutha la bewasusa kuma depo bewasa emagarajini. I'm sure kodwa siyazi ukuthi futhi njalo idemand njengoba sesingena isama lapha e-America idemand isuka layo ikhuphuke ngoba abantu abaningi yikho lapho abathanda khona ukuthi baye kuma holiday, and then kuba le demand enkulu kakhulu for amafood. But I think within a few weeks bazobe amagaraji azobe se-catch up esela mafutha enough isisiya kancane isolve.
Lona udaba leziqliwe lezi ezobulembu ama-hackers ubona kuludaba olungagcina lusiba lengozi na?
Iziqliwe lezi sezihluphile kakhulu, and I think sokuludaba i-government la ihulumende we-America la seyikhangelisisa kakhulu make sure ukuthi amankampani ale cyber security proper ukuthi babophe kuqine ukuthi izidliwe lezi zingatholi indlela zokungena ukuthi zi-hijack amakhompyutha abo. Ngingathi indaba ekhangelelwe kakhulu esatshelwayo indaba ye-electrical grid, ngoba I think i-electrical grid iyalapha e-States isindala njalo futhi I galokhuzwa ama improvements ayenzakalanga. So that's why I think uJoe Biden epusha i-American Jobs Bill yakhe le infrastructure ukwenzela ukuthi into ezifana le electrical grid le water supply njengoba sibonile nje njengale amafutha ehijekulwe yileziqiwe. Into eziqakatheke kakhulu lezi ukuthi uhulumende yamake sure ukuthi kule protection enkulu eqinileyo ukuvimbela ukuthi iziqini lezi zingene kuma-network azo. Udaba lwama-nuclear I think ludaba olu-very sensitive, ngoba I am sure ukuthi i-security lapho i-very tight ukuthi hhayi i-encryption yakhona akusiyo leyane lulu ukuthi izikliwi zingayingena, ngoba I think ludaba olu-affecta umhlaba wonke jikelele. So I think into ethathwa very serious ngamazwe wonke and especially lalo le-America. So angezwa ukuthi kungaba le-concern ngalokho kakhulu, ngoba I think i-security lapho i-tight kakhulu. Kodwa akwaziwa okuqakathekileyo ukuthi ba-make sure ukuthi i-cyber security yabo iqinile kakhulu ukuthi izikliwi lezi zingenelisi ukuthi zingene kumakhompyutha abo.
UMnumzana Dan Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Virginia. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje, ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. UZulu uqhubeka esola uhulumende ngokuvota kumanyano we-United Nations esala ukwamukela iziqondiso eziphathelane nokulondolozwa kwamalungelo kaZulu kanye nokuvikela imbhuqazwe efanalo egugurawundi. Ibandla leZaphu lithi unobhala jikelele walo uDr. Strike Mkandla lendodana kamuyi uDokotela Joshua Nkomo Usibangilizwe Nkomo ngabanye babazancintisa kukhetho lokudinga umongameli webandla lezaphu. Silugqiba ke lapha uhlelo lothu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibeneni njalo ngeviki ezayo ngomvulo lilontungameli Nkomo. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.